ukhetho lwe-America lwanise ukwazakala sokuyaphela. Ngaso singena kubo-October, njengoba i-election ingo-November. Okwamanje ku-August abakaba i-debate. Asikizo ama-policies ngapha kubaba langapha kumama. So okwamanje kuthabelelana nje iqiniso lizaphuma sokuya phambili.
Ama-debates okhuluma ngawo kumbe ingxoxompikiswano lezi ubona zilakho yini ukuletha umahluko? Sibone mhlawumbe kusiba sobala ukuthi olosekelo ukwedlula omunye ngubani.
I-debate iyayichazise ukuthi ingcwele ngubani. Njengoba ubaba uBiden ukhishwe i-debate esala okuluphala nje kwathiwa hhayi laphana hhayi baba yena kwamthatha isikhathi esifitshane wengikhona ephuma. So kula ababili abaseleyo kuya ngokuthi bazibuzwa mbuzo bani engokuthi baphendula njani. Njengoba sizwa abanye bathi hhayi uMuharris usekhona kaka sitshele ukuthi ipolicy yakhe ithini ngemkonomi, ngedefense, ngeborder lani lani. Kaka yinje kuhlala ukuhlala abe lama-interview. Siza ukuthi na ebuzwa uphendule asethini. Ngakho kusase ngesikhathi abakayibonisisa ukuthi hayi bami kanjani. Lona abanye bathi ube ukhulumte i-language yakhe ngiyakudala akula okutsha sitshela khona. So angazi-ke njalo.
Unkosikazi Harris uza kwenza umhlangano namuhla lapho azakhuluma khona ngokudula kwezinto ikakhulu inhlelo zempila kahle. Ubona lokho kungamphathisa yini ukuthi ngathole usekelo njengoba kunguye osembusweni lo Mongameli Biden?
Ukubeka kwakumbuzo uphinde wawuphendula. Abangale ngakuma-Republicans bathi hayi ungathi uBiden. Inkinga ekhona ivela kuBiden lo Harris engacashi. Ngakho-ke nxa umkhulumo usehla izinto zidura kanti uzakulungisa njani la kuvela phakathi kusonakala.
UTrump yena ubona eqhuba njani la?
Kuya ngokuthi wena ungaphi empilweni. Kwabamabhizinisi bamthanda ngoba uyehlisa ama-taxes bamthandela khonokho.